Inhlanganiso ezijeneyo zithi ziyakusekela okufiswa nguZulu othi sethule nzima eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa kwabephikisayo ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njalo nesimo esibi somnotho elizweni. Kubikwa ukuba inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition izakhokela okufiswa nguZulu uwenzela ukulungisa okunye okuhlupha abantu elizweni. Umnumzana Japhet Moyo okunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi bayakusekela okufiswa yizisebenzi labantu bonke eZimbabwe.
Kulokhu kungahlaliseki kwabantu abathize, kungaba yizisebenzi, kungaba ngabantu nje abazimele bodwa. Sesibone labo abakhokhela ama-NGOs bengena kulokho. Kusobala ukuthi izinto zimi mazonzo, izinto kazimanga kuhle, njengoba nje intengo yezinto ibamba phela abantu bonke abasebenzayo labangasebenziyo. Kulabo ke abasemsebenzini sibona ke ingxabangxoza, akula kuvumelana kuphakathi kwama employers lezisebenzi kundaba zokukhwezwa ke kwemkholo. So akusimangalisi nxa sisizwa abanye bebizela besithi kwamalanga alandelayo kuzaba nalokhu, ngoba phela izinto kazimanga kakuhle, njengoba abaningi abasebenzayo kabayiholi ke imali yangaphandle kwamazwe. Kodwa nxa sesisiyafika ke ema-shops sithola ukuthi babizela yona imali yangaphandle kwamazwe. Kuba nzima ke kwabaningi ukuthi bekwaniseke ukuphila. Yikho sibona nje abantu abaningi bengani bayaxokozela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Amacebo awe-Stairway lokutoyitoya aqakathekile kakhulu ukuthi kuze kube lenguquko elizweni. Isimo lesi somnotho sifuna inguquko masinyane. Abantu akufanelanga balinde kuze kufike ukhetho. Ngosuku lokhetho kumele basukume bebaningi besiyavota, bevotela ukuthi kube lenguquko. Kodwa nxa kungakafiki i-election akusho ukuthi abantu bamele balale. Bamele bazame ngazo zonke izindlela ukuthi balethe inguquko. Kuyacaca kamhle kamhlophe ukuthi laba basembusweni kabe nelisa ukuthi bakulungise bona ngokwabo lokho kukhona. Ngakho-ke kumele bakhulumisane labanye ukuze inguquko ibe khona.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kunengi okubahluphayo.
Thina njengeMthwakazi Republic Party besingawuzwanga lo mkhosi ocoxwa i-crisis in Zimbabwe. Kodwa-ke lanxa siwuzwile sihlala sisitsho ukuthi njengeMthwakazi Republic Party silama-problems ayunique kumbathiyene kulama-problems abantu bonke belizwe leZimbabwe. Kuzananzelela ukuthi khathesi eZimbabwe into enkulu ekhulunywa ngabantu yi-economic meltdown ekhona mayelana ngeZANU-P F government ehluleka ukuphatha kuhle abantu. Kodwa-ke thina ama-problems ethu njengabantu bakomthwakazi ayedlula lapho. Yikho uzathola ukuthi kathesi thina njengeMthwakazi Republic Party anything engakhulumi nge-self-determination ngokuzibusa kwabantu bakithi nangama-human rights violations abantu bakithi asizihluphi ngayo. Uzananzelela ukuthi sokudonsa inyanga ezimbili silabantu bethu amalunga ethu avalelweyo ekani prison abangu-9. But inhlanganiso ezinjengazona lezi okuthiwa ngo-Crisis in Zimbabwe azikhulumi ngabo. Kodwa singakhangela kwele Harare makubotshwa uJob Skhala labanye abantu basemashonaland, inhlanganiso lezi ziyaphakama zikhulume ngakho. Kodwa kwakithi ngapha bakhulumi ngakho. Kusibonisa sobala ukuthi ama-problems ethu lawabo they are totally different.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-P F uthi
but i-Crisis Zimbabwe yiyo kumele ikhokhelele yini enhlelweni zama-strike. Mina ngibona ngani into zama-strike kumele ama-civil servants azenzele wodwa, engakhokhelwa yinhlanganiso ezinjengabo Crisis Zimbabwe. Ngaso kungena u-Crisis Zimbabwe sokuzi-politics lezo, akusengama-protests la asekhona, sokuzi-politics zodwa lezo ezikhona esezisenziwa. Ngoba i-Crisis Zimbabwe ayiyeke ibe yiyo esikhokhelela ekutheni abantu baye ku-strike, ba-strike ngomumo we-economy.
Bayakhala abongi, ababalisi lezisebenzi eziningi eZimbabwe kanye loZulu othi impilo isinzima omagama ngoba impahla ezitolo ithengiswa ngedola leMelika kodwa abantu abaningi bahola idola leZimbabwe.